engukhangeleleyo emhlanganweni we-COP29 yikuthi abakhokheli be-Afrika bake bame into yokuba ngama-cry babies behamba besebenzisa imhlangano leyi ukuyakhala nge-climate change, sengathi bazama ukucela uncedo lokudinga usizo. Abakhokheli be-Afrika kakabe behlangane baye ku-negotiator as one block, njalo bayekhuluma into eyodwa njenge-Afrika, bame ngalizwi linye, bamele into enye. Yinto eqakatheke kakhulu, njalo ngikhangelela ukuthi abakhokheli be-Afrika bake basibekele ukuthi bathini bona, bakhangelela ukuthi kwenziweni ngendaba yama-displacement la adalwa yi-climate change, ngoba siyananzelela ukuthi ukuguquka komkhathi kumbe indaba ye-climate change, ama-floods aya-displace abantu abaningi kakhulu e-Afrika. Kuphinde kuthi le ndlala futhi layo idala ama-internal displacements amaningi kakhulu e-Afrika. Ngikhangelela ukuthi ngizwe ilizwi labakhokheli be-Afrika liraiza kakhulu ngalindaba lenti kakhulu nxa sikhangele indaba ye-compensation yabantu abadisplaiswa yi-climate change. Kuthi for okwesibili ngikhangelela ukuthi ngizwe ukuthi bathini abakhokheli be-Afrika ngale i-mining abayivumelayo edisplaisa abantu bemayina ama-minerals angasinika i-alternative source of energy engaso coal. Njalo futhi bathini nge-displacement edalwa ngama-hydro dam projects esiwabona edisplaisa abantu ezwakazini lonke le-Afrika, ngoba i-clean energy e-Afrika ibuye yadala ukungcola kokudisplaiswa kwabantu. Ngikhangelela ukuzwa ilizwi lamakhokheli be-Afrika uma obala ngento ezinjalo.
Umhlangano we-G20 siyabona ukuthi ungenwe la iziphathamandla ze-Africa eze-African Union. Kuqakatheke kanganani lokho?
Sidiskhathi imibuthano enje kumbe ngithi inhlanganiso ezinje ezikhanyelelwe izinto ezi-affecta umhlaba wonke zibunjwa zisenza njalo futhi zisenza izinqumo i-Africa ingekho. Idiskaswa i-Afrika yona ingela lizwi elifakayo. So kuqakathekile kakhulu ukuthi i-Afrika imeme mbibe khona ekwenziweni kwalezi zinqumo. Kodwa akumelanga kube yikuba khona kuphela kusiba ornamental kumbe kuyikudecorator kuthikha ama-box ukuthi kuthiwe i-Afrika la ibe khona. Sifuna kumele kube khona ilizwi le-Afrika, hatshi kuphela i-numbers zabantu be-Afrika. Mbona ingani yinto eqakathekele kakhulu ukuthi ilizwi le-Afrika lithini, injongo ye-Afrika kuyini, i-position ye-Afrika ithini ngalezi zinto. Yiyo into eqakatheke kulezo zonke izinto ekubeni khona kwe-Afrika. Asifuni kuba khona kuphela ukuze abantu bathole ukuyashopa lokuthi bake bavakatshe benze i-development tourism, kodwa sifuna abantu abazahamba bayesimela bakhulume i-position ye-Afrika qobo lwayo, njalo futhi babe strong kuma-negotiations, bangafiki ngale sebeqala ukuncenga besenza umncengazwe, kodwa bayelwela i-position ye-Afrika, bayelwela inzuzo ye-Afrika, bayelwela amalungelo e-Afrika enhlanganisweni lezi.